okwenza intathe izindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imsebenzi yokuhlangana labantu abaningi esikubona kwamanje kathesi ukuthi intathe izindaba eziningi ziba export ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithengwe kakhulu isikhathi esiningi
kumele kwenziweni ukuthi intathe izindaba zingabanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 siyabona phela labo babhubha
kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe-COVID-19 ukubhubha lokhu okwenza intatheli izindaba yinto ezisa ubuhlungu kakhulu njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli izindaba yizo ezihamba indawo eningi kakhulu hlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa zidinga indaba singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu njalo kumele kwenziwe okuningi imfundiso lalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama-mask ama-face mask lama-mask lawa amanye nje lokunye nje ongabaphathisa ama-overall akade bephiwa ngiyabona inhlanganiso zentatheli izindaba ezinye ezinjengabomisa zike zapha intatheli izindaba okokugqoka okuthi bevikele kuleyo mkhuhlane okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze kuqhutshekwe kuphiwa intatheli izindaba okugqoka khonokho lokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.